Iningi labasakhulayo emaphandleni lithona libhoda ngezitolo ngembangela yokutholakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uZenzo Dubo ohlale efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungabe njengolokufuya inkukhu lembuzi lenkomo, ngoba nanzela esikhathini esiningi sile hlangana lobugebenga obukhulu okuselayo kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthuli Sithabanga osuke esitezi yena uthi intanga yakhe igcina iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza lamacala azadida, ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha ibabagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi basuka belingeke bayenze izinto ezinto.
Iningi ezansi emaNdebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Isakhamuzi sefumuko uMnumzana Thembinkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba engisibone ngibona endaweni sewadi 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15-10 sta banazo izibayenza, kodwa lapha kithi zokuthi benzokubhalisa kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukansila wefumuko uMnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belama-projects kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayilala, ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC ezansi yamaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngama-projects ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho, ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lithi uhulumende wezanu-PF nguyodale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zakhe lamankampani alobudlelwano leZANU-PF ngamazwe afana leMelika yizwe ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.